Igcikwane le COVID-19 sizwile sibili ukubana selibuyile futhi kutsha ende kuthiwa libuya hot okwamanje libuya sibili ngesivuvu esikhulu. Thina njengabakhokheli besigaba sesike sahlangana sahlala phansi ukuthi sibonisane ukuthi nanku njalo umkhuhlane usuphendukile. Sibonisana ngokuthi singenzani ukwenzela ukuthi esigabeni lapha kuvikeleke abantu bangabulawa yileli gcikwane. So saphuma lakho, esiphume lakho yilokhu. So kumele sibe sihlangana ngama-village sibuthanisa abantu sibatshele ukuthi i-COVID-19 sibuyile njalo. Sicela sivikele nini especially ekubuthaneni. Kubuye number 2 sigqoka ama-mask, abantu bafake ama-mask. Imbuthano le mbuthano sekumele siyireduce futhi njengalokhwana kwakuyikho khona. Seyabe sihamba thina lapha njengesigaba sethu kulama-village, village 1, village 2, village 3, village 4, village 5. So siyabe sihamba village sibuthanisa abantu sibatshela ngawo lo mkhuhlane osubuyile.
Isaziso lesi esokuthi abantu bebuye ukuzokwamukela umjovo we-COVID-19 lizasisabalalisa njani kuzakhamizi zonke zakoBulawayo?
Isaziso lesi esesikhona okuvamele abantu babuyele ekujoveni futhi ekuvikeleni leyi igciwane selithe labuya futhi bekhi, sizawuhlanyela futhi phakathi komuzi sibatshela ukuthi abezempilakahle sebephenduka futhi ukuzasivikela futhi kuleli gcikwane selithe laphenduka. So kumele sibuyele futhi sihlabe nini futhi elinye idoti elokuvikela leli gcikwane selikhona. Sizahamba futhi sibatshela ngalelo hlobo futhi sibabiza kanjalo kanjalo, sibabuthanisa sibatshela ngakho khonokho ukuthi sokumele kuphenduke futhi abezempilakahle bazehlaba futhi abantu ukuze bavikeleke. Izakhamizi siyazixwayisa ikakhulu kumbuthano ama-gathering wona la ayenzakalayo even kuma-funerals lokubana bakhuthale ekugqokeni amamaski. Amamaski agqokwe sibili, kungabi lomuntu ozahambe engagqokanga imaski especially kuma-gathering. Even ebantwini abaningi abantu babona ukuthi amamaski babe bewagqokile. Sizabakhuthaza kakhulu ukubana bagqoke amamaski abantu ngoba igciwane leli seliphendukile futhi.